lapho gibhi yazi ukuthi kunjani gibhi ukuthi angifuna ukubalekela sibili ngithanda ukuthi ngitsho ukuthi umumo lo aluba kuthiwa ngumumo engithi ngiyawubona ngiyawazi loko kusho ngitshela ngawo ngibalekele ukuthi ngifune sengikhuluma into engayisini ngoba umumo yayodi ndibuka oyibo angifuna ukuthi aana amapolisa kumba abambe kakhulu umthitho lenjani
ye kunjalo-ke sizwa kuthiwa-ke iZANU PF ijova kahle emkhankasweni yenu ihamba njani emkhankasweni
ibona umuntu wonke lenhlangano eyenziwayo anti icelela isuku lokuze ngeke ukuthi kuyaphuma la bekulenzini langaphi yonke into bekhangela abantu bebona ukuthi umumo wakhona ungakanani ophumayo umumo abantu abakhona ba-athendayo bangakanani njengabathezinto basikhahela ihakalizana la kade senziwa umongameli endaweni ezijiyene zelizwe
liyakhanya
ukuthi hayi umsebenzi kuyakhanya ukuthi umsebenzi uyahamba
liyakuthakazelela sibili khonokho
inhlangano yakhona iba yinhlangano sibili emihle emva ukuthi kuzaqhubeka kwindalo kuthi yaphambili
singathi kodwa ongani uyakusola emabandleni wonke nxa ikhankasa kuyini
enkunanzikelayo kithi ukuthi i-CCC bayikhala kuphela ngangalalutho sokungane kusihambisela ibale lingayisile kulaba abangaphandle ngayo loko bekhala labo kungalalutho khona kithi baya bekhala kumele emnyameni ongelampisi baya bekhala bebona izithunzi bekhala okudalisayo kodwa mina mbona kithi ngangikhangela lapho bakhankasa khona singazi ngale ubuyani irijini engale emashwalendi kumbe ninebahlangana lo kithi but ngapha bazenzela zamatando nje abantu be-opposition bayazikhankasela nje bekhulekile ngizaphu even izaphu kathi lemhlangano yabo obulawayo ngisenza amarani zabo hhabo yazi kuhamba kuhle kakhulu sezinsebenzayo kungenabantu abaphambanisayo sengazithi kukhala kwabo mina okungidanisayo kukhala khona kwabahlangane kwezi abantu be-T C lawo.